kwezinye izakhamizi ezibopho babhema ukuyadinga amanzi. Kwezinye indawo izakhamizi tshona zilindile isikhathi eside ukuthi agobhoze bese ziwakha. Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawana eGwanda uthi babhekane lo dubo olukhulu lwamanzi lonyaka.
Emadamu lapho sokuroko sikhale ukukhokhela imigqasi sizabela amaplani ukuthi sibhejele amanzi emadamu lapho ukuze sifunyeze ukuthi sithole okokunani lathi sincedakale bona.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Jeffrey Dube usobhuku eGaranyemba othi idama abalithembileyo selisitsha.
Asicitshile agcwele udaka nxa kungatholi ukuthi singancediseka nje ukuthi udaka lolwana lungani luyavu mhlawumbe ingxenye kungasiphathisa ngoba ispesha njengaleli dambe libambe indawo eziningi ungalibona selicitshile so utho ukuthi avele ngathi bose iwa 13 laba yikola singafa ngitsho lezi fiyo ziyaphela nyana.
Amadama amakhulu esabelweni sezansi emandebeleni ayiwana thisa obulawayo abalisa umzingwane lo wale aphanxema kanye le aphayinsiza aselela amanzi amalutshwane kakhulu alakho kuphela lobanini. Ngaphandle kokuthilela kwamanzi emakhaya umasipala weGwanda sekhuthaze uzulu kuleli dolobho ukuthi asebenzisa amanzi ngonanzelelo ngoba sephelile lapho abadonsa khona. Inenge eGwanda South lithi urhulumente kumele aphanga yakhe idamu lethuli manyange ukuze lwehlise udubo lwamanzi kulo mhlubulo. Kusenjalo izakhamizi zeGwanda South seziveze ukukhathazeka ngezimoto ezinkulu ezisebenzisa umgwaqo eMatongola lapho kulo mgodi wamachina we-lithium. Nangu umnumzana Love Momoyo usobhuku emawane 2.
Amagonethi lawa aya eMandongola athwala amatshe kulobungozi embubonileyo kunamatshe abaathwalayo. Amatshe lana ahambe siwa emgwaqweni nxa kunemoto elandela emuva amatshe lana esiwa kwenzakalani. Njalo nxa ngisekhona ekhozweni laphana nsiyale ngibone kuningi amatshe maningi okokuthi enye imoto iyabuye ingananzela ukuthi ulelitshe tshaye litshe leliyana abantu bayaphela. Siyacela uncedo khaphana ukuthi izinto zaba bazenzeni order kungahambi kusiwa amatshe.
Kulokhu khonona njalo ngodaba lokuqhatshwa kwabonke esibhedlela esikhulu seGwanda lapho kubikwa kule nkethe yabetshabi ekuthathweni kwalabo abazafundela ubonke. Asizweni unkosikazi Ntombi Zodwa Nyathi.
Umntwana ade behambisa ama-application ku-nursing ake ngaxoxa lomunye nje ofundisa kwamphana ngathi so ama-interviews lizawenza wathi sizawenza but ithina sinikwa nje i-authority yokwenza ama-interview then si-shortlist sesihambisa eHarare. Then iHarare yezashu later ke ukuthi laba yiba abatrain eGwanda Hospital laba abatrain eBrunaberg laba into yakhona ngana ngizwisisanga waye kungadecentralizewa kade ukuthi iGwanda ifizi interviewele njengajeshi wamqabuko izi-interviewele ezithathele abantu ababo nanzela ukuthi nxa kukhona okuyabe kufuna ukwenzaka ukuthi abantu abethu bagcine bencitshwa amathuba kulabanye okumele bangene.
Umnumzana Mike Ngadi oyisakhamuzi kwa-13 yena ukhala ngentengo yenkomo athi phansi kakhulu laloba inkomo abazithengisayo zisaqinile.
Iprice abathenga ngayo inkomo kulezi nsuku bayathatha azikabisisimeni sokuthi zi-wrong ukuthi sezingaba zifika kwenaleyo iprice abafuna ukuthenga ngayo. Hhayi siyakwazi vele inkomo ingacaka kumele ibe phansi but azikafiki kuleyo price kambe nxa umuntu ezafuna ukuthenga inkomo nge-$100.
Kusenjalo imuli yakomoyo edolobheni leGwanda idinga umnumzana Khipha Moyo oleminyaka kuzalwa engama-60 ocatshe busungu lwesibili kule viki ngemva kokubaleka esibhedlela esikhulu seGwanda. Umoyo okubikwe lo mkhuhlane wokukhohlwa ugcine ukubonakala egqoke isikhipha esiluhlaza esilomzila omhlophe esifubeni. Ombonayo ukhuthazwa ukutshaya ucingo unombolo ezithi 0771-175-898 kumba azise amapholisa aseduzane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 Gwanda, ngu-Albert Ncube.